Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 2 Nhlolanja 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le-CCC ihlangana lomphathi mtambo wezemithetho omnomzana Ziyambi Ziyambi kudingidwa udaba lokuguqulwa kwemithetho yezokhetho.
Umhlangano wethu lo minister ubuqakathekile ngoba usinike ithuba elokuthi sibonisane nodaba lama electoral reforms, sikhulumisane ukuthi udaba lolu lehanjiswa njani.
Amabandla ezombusazwe athi asezilungiselele ukuya kukhetho lona olulakho ukwenziwa ngenyanga kaNtulikazi. Izakhamizi zakwaBulawayo zithi ziyajabula ngokusungulwa kwemsakazo okamabonakude ozimeleyo othiwa yiKiona TV.
Uvula kwale iTV kumbe singathi lumsakazo kwamabonakude kuletha injabulo enkulu kakhulu koBulawayo, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi lo msunguli waso lesi station kuba ngabantu bakoBulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla sisungula indaba zosuku ngohlelo lwezokhetho.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkolo.
Asambeni madoda siyovota.
Inkokheli yebandla le-CCC izolo ihlangane lomphathi ntambo wezemithetho kudingidwa udaba lokuguqulwa kwemithetho yezokhetho eHarare. Iqula le-CCC libhekane lokuguqulwa komthetho Electoral Amendment Bill elithiwa i-Electoral Reform Task Force, libalisa unkosikazi Shiriyelenga ongumsekeli kanobhala obona ngezokhetho, abomnumzana Prince Dube Kosibanda lo mnumzana Charlton Wende. Ibandla le-CCC lithi umthetho we-Electoral Amendment awusoze wenelise ukubandulelela ukhetho olulempumela engasoze iphikiswe. Sixoxe lo nkosikazi Shiriyelenga ukuze sizwe okuningi ngalo mhlangano.
Umhlangano wethu lo minister namhla ubuqakathekile kakhulu ngoba usinike ithuba elokuthi sibonisane ngodaba lama electoral reforms, sikhulumisane ukuthi udaba lolu lehanjiswa njani. Njalo thina njengebandla sibabonise ukuthi ugwalo labo elama electoral reforms, i-Electoral Amendment Act lay esephalamende, sibone ukuthi kulezinto eziningi kakhulu ezisilelayo sikhangela imithetho ezayenza ukuthi ukhetho lethu luhambe ngemfanelo kungelabo ukukhonona okuthize. So sithethe ithuba leli sazabanisani kuminista ugwalo lethu ele-Electoral Amendment Act eyethu ezi-CCC, ugwalo lolu oluqukethe izinto eziningi. Nxa sikhangela ukuthi ukhetho kumele luhanjiswe njani, njalo lokuvota ukuthi ama-results nxa esebaliwe kumele ehambe njani azafika lapha announcer khona, njalo kulezinto zama assisted voters, njalo lokuthi abantu amalungelo abantu akumele bevote but abangayenelisi ukuthi bevote. So ngezinye izinto esixoxisane ngazo, kulokunye sivumelane ngakho, kwaba lokunye sithe hayi asihambe siye research affairs asibone ukuthi kuyini esingakulungisisa khona lapha.
Elibona kumqoka kakhulu elifuna ukuthi uhulumende akulandele kuyini?
daba lama reforms, electoral reforms, aluqalanga namuhla, laqala kudala and siyabubona ubunzima obona. Kodwa thina njengebandla sizimisele ukuthi vine parliament ama MP ethu enjalo lobulutshwani babo bazazama ukulwisa ngandlela zonke ukuthi bebone ukuthi ama electoral reforms lawa alungisizwa le billiona leyi iyaqoketha izinto ezikhulunywe ngabantu. Njalo olunxa sikhangelisisa udaba lama reforms lade sikhuluma ngawe, iningi lakho nama administrative reforms akhangela ukusebenza kwezek. So ngenye into esithe sizabonisana lezek njengebandla lamamunye ama political party lama stakeholders ukuthi zam ukulungisisa imithetho esemandleni yayo, ufanana lokuthi indaba yami results management system ukuthi nxa ukhetho soluphelile ukuthi ama results abalwa njani, njalo lokuthi afika njani kuma polling stations wonti kuma collation center lapha abalwa khona. So sibona ukuthi ngento izek engayilungisisa yona leyi ledaba laba assisted voters ukuthi abanye basebeqamba amanga ukuthi mina angikwanisi ukubhala, mina kangikumbe ngigogekile, beqamba amanga khona bayancedisa ukuthi bevote njani. And ubona umuntu ato ngu-teacher kumbe ongu-headmaster ofundileyo ebesesithi kayenelisi ukubhala. So ngezinye izinto esikhulume ngazo ukuthi sibonisane ukuthi kuhambe njani.
Lo ke ngunkosikazi Shiriedenga unobhala obona ngezokhetho kubandla le-CCC. Kunjalo nje amabandla ezombusazwe athi asezilungiselele ukuya kukhetho lona olulakho kwenziwa ngontulikazi. Ibandla le-CCC likhala ngokuthi uhulumende we-ZANU-PF uhlukuluza amalunga alo ngokuwabopha nje mahlayana ngoba esesaba kunqotshwa kulolu khetho. Lithi njalo uhulumende kafuni kuguqula imithetho yezokhetho ngendlela ecacayo ngoba esesaba ukunqotshwa. Kodwa abezanu-PF baya kulandula lokhu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngisesinjeni kade sengikhuluma nje ngizama ukuthi silungiselele ukhetho njengabantu benkayi. Yebo ye angake ngigcwale ibizwe lonke, kodwa abatshithi akuqandele lami ukuthi yenze okungilingeneyo ukuthi ngikwenze ngiyakwenza. Siyasebenza kunjalo Ntungami. Ngikubona ungabona iZANU-PF iqalisa ukuzonda ibopha abantu bahlayana bengalacala. Yikho okutshengisa ukuthi abantu sebesebenza. Ungabona sokunobuthengiso obukhulu kulapha nalaphana sokubonakala abanye bethengisa kuZANU. Yikho okutshengisa ukuthi abantu sebesebenza. Ungabona iZANU ikhuluma isithi khona labantu abanama-structures sisabenza akudingi ukuthi basisebenzisa silama-structures. Yi-structure mina ninje. Yikho kade ngise esingeni. Njalo esingeni ngihlangana labantu abaningi labanye abahluphekayo esikhulumisane labo okutshengisa ukuthi bona ababahluphekayo ngabe yebo abancediswa nguhulumende. Uhulumende kabonakali ndawo ne-social welfare ukuthi ancedise bona abantu abahluphekayo. Lisizi lezolisemakhaya sizama ukuthi sitshengisane sibonisane labantu ukuthi uquba labo lisuka kuZANU. Sokubala ukuthi iZANU ngo-2023 lonyaka sayihambe iyephumula ngoba inhlupho zethu zonke eZimbabwe zivela kuZANU ngoba saqalisa ukuhlupheka ever since iZANU yangena ngo-1980. Before 1980 sasihlukuluzwa ngamathiwa, kodwa owayengahlukuluzwanga wayengahlupheki ngoba yonke into yayikhona.
AbeZANU-PF bathi bazalinqoba kulolu khetho luzayo ngoba bathi kunenga bakwenzele uZulu, ikakhulu inhlelo zokuthuthukisa abantu. Bathi baqhube inhlelo eziningi kakhulu ezigoqela ukuvuselela imigwaqo.
Ungakhuluma ngokuvuselela umgwaqo ngivele edorobheni kobulawayo uZulu ngisiza lapha enkani. Ibanga engangilithatha ngisuka kobulawayo ngisiza emzini wami enkayi ngangithatha 2 hours. Khathesi kusuka kobulawayo ngisiza emzini wami enkayi ngithatha 4.5 hours. Yiwuphi umgwaqo abakhuluma ngawo ukuthi bayalungisile? Laba abantu osokuswele ngakufana abantu abagula ingqondo batholakala enzitsheni. Kulusizi nje ukuthi labo sebefanana nabantu abagula ingqondo ngoba bakhuluma into ezingadiliyo ezingabonwa ngabantu ukuthi lokhu sebekwenzile. Sibona thina yonke into iyagidika kodwa bona bathi kuyathiwa. Bakhiwa ngathi lathi ke siye bona.
Lo ke ngumnumzana Bednico Bebe ilunga lebandla le-CCC ubeqoxa lo ntungamile inkomo we-Studio 7 esenkayi. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi untungameli inkomo uphinde waxoxa lelunga lezanu PF umnumzana Malaki inkomo yena othi abe CCC bayazikhohlisa nxa becabanga ukuthi benganqoba ibandla lakhe kulolu khetho.
Izanchof ngathi yena ngwalo libandla elidala njalo libandla elikwazi ukuthi i-election ijona. Unganazelela thina sinama-structures. Uma sikhuluma nama-structures sikhangele ukuthi sinabantu esiwazi ukhona thina, asinama-sympathizers, sinabantu abangama-members. And uma sikhuluma abantu abangama-members, uma sikhuluma ngama-sales, singena elayinini ukuthi sinabantu bethu abangu-50 laphana. Sesibala ama-sales wethu ilizwe lonke. Kulapho esifika khona le-number yokuthi hayi, abantu bethu ba-ready, noba ngaze kumemezelwe i-election loba namhlanje, singakutshela ukuthi hayi, iZanu-PF. Lapha sibona thina ngama-sales esiwabambileyo ngabantu bethu i-membership yethu esilayo i-membership abanamakhadi ethu esilabo bangakanani okusitshela ukuthi noba sesingama laphana siyatsho ukuthi hayi lolu khetho siyaliwina thina kumbe vese siliwinile ngendlela yokuthi i-membership yethu iyabe isitshengisa ukuthi ngempelampela iZanu-PF libandla vele elikhona njalo eZanu-PF kaziphumule iZanu-PF libandla elikhona ebantwini libandla eliyenza ngathi eliyenza kwenzakala entweni eziningi kwezedevelopment siyakhala imigwaqo sikhale yonke into abantu bayabona ukusekule nguquko njalo abantu sebekholisa kuba kubanda kwezanu-PF bagcwele kuma-shares bakhona kuma-structures thina silibandle nama-structures esingatsho ukuthi ibandla lethu ngalesi sikhathi ngasem-election siyawina.
Abanye bathi kuyiwa kukhetho olwedluleyo lathembisa abantu ukuthi lizasungula imisebenzi livuselele lo mnotho. Kodwa bathi umnotho ulibhuqile ulehlule nanku phela uqhubeka uguqe ngamadolo kanti le msebenzi kayibonakali.
Ah ngoba yazama ngabisa ngithi kade sikhuluma lawa nje ngiseganyeni ngisemsebenzini ngiyasebenza ngikhuluma nawe undende lapha nginabafana abaningi abasebenzayo ngaphansi kwami akade bengekho emsebenzini ngibe sengikhangela ukuthi abantu abaninginingi kunjalo nje bakhona abasemsebenzini uma ufuna ukubona abantu akhuluma ukuthi umnotho wezimbabwe uguqe phansi batshele ukuthi balamanga akubhode ngamadolobho wonke ubona ukuthi izakhiwa njani akubhode ngamadolobho amaninginingi ubone imisebenzi etshengisela ukuthuthuka kwenotho kwelizwe lezimbabwe impilo yabantu iyakutshengisela ukuthi abantu bakulesi sibanga singathathi sifake abantu kwesi sikhathi ngesigaba ngesigaba ukuthi uzagijima ulande abantu ovele besemabhandleni kumbe abanye abantu uhlangothi oluthize olukhandele ukuthi yilo dubelayo sifithi umnotho usehlule umnotho ukhangela ukuthi kwezemayini kuhamba njani ubusu ukhangela kwezefarming ukuthi kuhamba njani yikho lapho usungakhuluma khona ukuthi hayi umnotho uguqwe umnotho awuguqanga phansi okuyenzakalayo elizweni kuhle kutshengisa ukuthi ilizwe ethu lezimbabwe sikwesinye isibanga esihle kakhulu abasebenzayo bakholisa abasezindaweni bakholisa abantu babe bebona ukuthi lapha sisebenza kanje umnotho ukhona so ngaleyo ndlela obvious abantu basezwekeli ukukhala bazakhala ngendlela ukuthi bafuna bona kwenziwe intando yabo kodwa bengafuni ukuthi basebenze njengabantu ukuthi ilizwe lethu lithuthu.
Lo ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo Studio 7 ekumahlaba ayithwale.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Izakhamizi zakobulawayo zamukele ngenjabulo ukusungulwa kwemsakazo kamabonakude ozimeleyo othiwa yiKiyona TV. Inkampani yalomsakazo ikhokhelwa ngumnumzana Qhubani Moyo ongumqondisi njalo womsakazo weSkies Metro FM osakaza ukobulawayo. Umsakazo weKiyona TV waphiwa imvumo yokusakaza nguhulumende ngomnyaka ka-2021 waqala ukuya emoyeni kuhlelo lwe-DDT ngomnyaka odluleyo. Wenelise ukusakaza inhlelo kumabonakude izolo njalo uba ngowesithathu ukusakaza uzimele kumabonakude elizweni ulandela owe-ZTN lowe-3KTV yona yomibili esedolobheni leHarare. ugeina kumete saiti we Studio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube omunye weziphathamandla ze Bulawayo Progressive Residents Association.
Ikiona TV yi television kumbe singathi ngumsakazo kamabona kude ongaphansi kwesitebele kumbe ngaphansi kophahla lwe Fetho Communications okuyinkampani ebambe labo ebambe yona ikiona TV yabamba le Skies Metro FM yabamba ke le Breeze FM ekhona ngale edolobheni le Follows.
Lizwa njani njengezakhamizi zakobulawayo ukuba nali lo msakazo wenu okamabona kude njalo leminye imsakazo esakaza iphuma edolobheni lakobulawayo isakazela izwe lonke?
Ukuvulwa kwale iTV kumbe singathi lo msakazo kamabona kude kuletha injabulo enkulu kakhulu kobulawayo, ikakhulu ngasikhangela ukuthi lo msunguli waso lesi station kuba ngabantu bakobulawayo. Siyakhumbula ukuthi umuyi uKhonti Mhlanga ubevele ngemva nguye kade ke engutshalimani waleli wale inkampani eyebambe lezi izingatshe ngezikhulumileyo eze Fetho Communications. Kube sokusithi ke uDokotela uQhubani Moyo lijaha lakho napha vele enkulumani kobulawayo odabuka khona apha ensiza lapha, siyakunanzelela ukuthi ngabantu bakithi abavule into yakithi, njalo singabantu bakobulawayo singabantu bemathebelelendi siyakujabulela khonoko ukuthi sesize saba lento etungulwa ngabantu bakithi ezokukhuluma ngezindaba zakithi. Siyinhlanganiso ke siyakwemukela ngezandla zombili khonoko.
Kuyini elingakukhuthaza mayelana lo msakazo lo osanda kusungulwa, nalo kukhona yini elingafisa ukubona kusenziwa ngumsakazo wekiyona?
Kuthaza ukuthi abantu bakusekele okuyabe kusungulwe ngabantu bakithi kulo mhlubulo, sincedisane lalaba abafisa ukuthi bathuthukise umhlubulo weMandebeleni. Siyinhlanganiso ke sikhuthaza ukuthi iTV leyi isakaze phose itholakale kuzo zonke izindawo ukuze abantu bakithi babone ubunandi, babone uluju abantu abazalwa kule indawo, abazalwa eZimbabwe abenelisa ukuthi bakwenze. Sesisitsho ukuthi lokhu ke yikho esingathi kusungule ngekhaya, ngoba yinto esuke isungulwa ngabantu bakithi ezoncedisa abantu bakithi. Esikukhankaselayo kakhulu ukuthi nxa kuvuma umsakazo le ufinyelele umabona kudelo ubonwe ngabantu bonke abakulo umhlubulo, ngoba kathesi kunzima ukuthi ungavulya iTV ubambe kwezinye indawo, sokumele ube le satellite. Let's hope ikiyo nayo nizabe ibambeka lula. Kodwa ke ukuzwa kwami bengizwe ukuthi izabe ikhona ku satellite dish kuthiwa le ngazantwa ivela kibo Tanzania kakhulu, ningazi njalo kombiza gcina kufinyelela khona apha ku TV nje ukuthi ungalayita uhlokoze ugcine usufikile laphana lapha isitishi esikhona ngawutshintsha ichannel lapha. Sile themba ukuthi kuzaba njalo. Okunye besikufisa ukuthi ngabe kuyavuma njengoba abantu abaningi besebenzisa open view bona laba, ngabe kuyavuma ukuthi ikhunywe layo via open view abantu bayibone khona? Kodwa nje njenge-commercial station ngithemba ukuthi kuzamela abantu babadalele ukuze bafinyelele lezo zinhlelo. Kodwa ke sibafisela inhlanhla kukho konke abaza kwenza, ngoba kungabantu kade sabezwa besithi balesifiso esinjalo.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube, omunye wabaqondisi benhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lilodaba lokuthi isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi usecelwe ngumthethwandaba ukuthi aphe ubufakazi kucala eletheswa isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fatsai Mahere kumaviki amabili azayo. UMahere wabotshwa ngemva kokusakaza umfanekiso olomama oyekhala ephethe ingane yakhe esithi ibulewe ngamapholisa enkundleni yokuxhumana eTwitter. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umkhokheli welizwe leBelarus umnumzana Alexander Lukashenko ucibise umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi asebenze gadalala ukuze anqobe kukhetho oluzayo. Leli phephandaba lithi uLukashenko wethulela amazwi emkhosini wokusayina izivumelwano zokusebenzelana izolo. Read... Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ivuka njani kodwa bagidi? Kunzima kakhulu bagidi kulabo abasathi bona hey Studio 7 sihamba sithatha uhlangothi. Thina salale Studio 7 from 2004 kuze kube manje kusawuntunkamili Nkomo yedwa owayefunda Studio 7. Manje u-2022 siloko esihamba naye asimanga vele igazi thatha uhlangothi saphuma kwinto yabo leyana leyana Zimbabwe ZBC lokwana shit ye studio lokana siright ngoba yisabo khona leMpumalanga ZANU PF ayivumi ZANU PF ushiye miliqedile ilizwe yalikhoba nya okwezani PF okwenya okwezandla ngabe okwenya ngabe kuyasukuma kuhamba iZambia nini ibidependele kwiZimbabwe ibuyizocela izinto ithola izinto eZimbabwe ibidependele eZimbabwe kakhulu namhlanje iZimbabwe yesiphiwa iZambia umumbu ilomhlabo ngakho lelizwe lingakho lamaplaza ngakho bathumba amaplaza bayathatha wonke bagweva wonke bathi ngabo bese babacasha inkomo emaplazini kuthi ubhadala ngenyanga ukuthi inkomo zidle eplazini iplaza elali lisupporta isizwe umuntu athatha iplaza kuthiwe ngoba yena uweZANU PF athatha iplaza ligweve libe lakhe iqede lapho eqashisa inkomo ukuthi zidle ubusubhadala 200 rand ngenyanga yikho khona ukuthi ayikuvusa ilizwe shame iZANU PF liyahluleka shame liyahluleka ihluleki iZimbabwe yayisupply nje Europe ngisho France babethatha umumbu eZimbabwe mayingavuka namhlanje akulalizwe wonke amazwe ngazothatha khona lapho umumbu eZimbabwe but ngokwehluleka sesize sicela emziphiwa ngoZambia ashem listelelisa amanye amazwe
sanibonani mahlabe zulu umhlaba wonke jikelele hayi okhulumayo lana lichagwana elikhulu esigabeni sako siwokwe lase Plumtree uKhanyani Ncube right ngithanda nje bakithi ukuthi ngithi mina abantu bengazikhohlisi ngokuthi khona okuhlangana kwepresident uMnangagwa nale yaseDelaruya khona leyo ukuthi kuzobe nemphumela etheni akufana nje nezigulani nje sesibhedlela zodwa zonke sibe sesithi khona hayi esinye sibese siyahlola esinye isigulani ukuthi hayi siphethwe yini and so forth bese sisisiza kambe kungayenzakala khona lokho lihlaya leli lihlaya leli abalenzayo leli anyway welibona ababhizi badla imali yestate baphakathi kwemibuso angibonge bakithi amen
Sihlobo sami sisonke endabeni kamjanana ngilesimanga lomjanana lowo olokhe qhubeka ethengisa ilendi kala itoilet hlangana la esiku zonke ethwele ikhuba esiyegangeni imali le lendi uyisa ngaphi wathathela umntanami wathathela umzukulu wami ngibuhlungu ngaye lumfana lomdala mjanana
siyabingelela siyabonga kakhulu ngomsebenzi baphathi bohlelo hayi ngithanda lami nje ukuthi ngabe umuntu kakhulu ngencome amadoda afana labo zintimkandla ukuthi ngabe baba baningi abantu abakhuluma njengabo and bephiwe le opportunity ukuthi labo bephathe ngindlela engibezwa bekhuluma ngayo hayi amadoda amanye asekhona alomqondo ohlakaniphile ukuthi ngaba aphiwe opportunity lizwe lelingaba ngcono kakhulu liphume encindezelweni leyo ukuthembisana amanga sithenjiswa iZANU PF bese ngicina nje ngokuthi amadoda eMRP ngabe kuya ngami ngaba kubona ukuthi okusezimba kwe kukhulu kakhulu ukuthi ngabe siyakubambisana hayi ukuthi sithi siyadonselana sibe iMRP sidonselana sibe iTriple C iTriple C ibandla lakudala elikhandwe ngabo Morgan Tsvangirai sebeze bafa bebulwa yiZANU so ngikwenti iTriple C inkulu kule MRP ngabe iMRP ibambana le Triple C sikwazi ukuthi sikhiphe iZANU mayiZANU siphumile embusweni sesingakukhuluma labe MRP bekhuluma izikhalazo zabo ukuthi sifuna ngabe kuba kanje sicela lapho kwethu kube yiloko ngaleyo ndlela izo lingaba ngcono kodwa masadonselana so iMRP abaningi beMRP bahleli begxeka iTriple C ngibe sengizibuza ukuthi bayigxeka ngani iTriple C ngoba ikaparty la isezi opposition ithola ubunzi so hayi mina ngicela ngabe siyabambana singamaZimbabwe noma siyavota ke sivotele ukukhipha ucuku esilalo siyabonga ukukhuluma ngosidumo siyabonga
salibonani salibonani ku Studio 7 balaleli nabalandeli nabasakazi senibingelela ngegama lenkosi Jesu Christ ye bantu bakamthokazi nanko ke liyakubona
ngapha eweni yase kutayimgusa lapha abantu bokuza sebeziphindawo sebenze khona obele ukufunayo actually manje kuthiwa avotelana ama MP nama mayor nama council ay MRP kanifuni so nango kama council eni yaselifakela abangane benu khona ngapha so selizigwaze ngowena umkhonto oluthweleyo imatch leselibheje no ref angeke liwini imatch ungabheja no ref siyalincenga abathwakazi abahle zamani kuvotela ama MP nama councillors ethu ngapha kumthwakazi kuze ukhona ukulilwela amadlela enkomo ebuyele enkomeni indawo zokuhlala zibe kahle ama MP nama mayors ethu azanihlalisa ngendlela efaneleyo so nina nithi anifuna mfana omncane aphinde mfana omncane aphinde nanko sebephindile izano ke sifaka abantu bayo khona lapha endaweni zenu napha abanye siyabona abatshaywa lapha enyama endlovu kuthiwa abatshontsha amazambane amagwili yiyona la amashona la aliwathandayo so zamani ukuphuma emnyameni nize kukhanye ya okhulumayo nguzenzile Ncube ozalwa kosuwo weplump ngokuhlala ngisedibasluot ambonge ngajabula kakhulu uma engabalwa le rekhodi
lifuka nje Studio 7 hayi siyabonga bakithi sike sazi inkulumo lapha ngomhla ka 31 inkulumo yemigwaqo lo evictoria falls wakobulawayo hayi sazi inkulumo indaba zomgwaqo lezi navele kusho ukuthi uma bangasavakashelanga lapho nabaphethe ngezindlela kakhulu umuntu ozosikhulumela hayi siyasokola bakithi vele nje ibingafuni yona nje inkulumo laphana ikhulume ngomgwaqo oyi-1 befana ikhulume imigwaqo yonke manje angithi kukhuywa ngomgwaqo ofaka imali evictoria falls abaye abantu abacatshangwa ngoba uma ngakhuluma nomgwaqo yakithi le from eThekwini nje usiya khona nxa from eplant kuThekwini road labo demodemaro labo zimnyama zimnyama ngcwethera yakhona yayaphela endleleni hayi indawo zokevela kula mgwaqo right ele thinta izosuhlunga kakhulu imali zethu ziyathatha emaboda zisebenza e-South Africa ukuthi ziyelungisa imigwaqo thathela i-insurance lokuthi uma zakona ziyalungisa iphi imigwaqo angazi kodwa anyway zizalungisa leya kuvictoria falls kuthiwa kulama-tourism khona ngoba yabantu abafuneka abezimali nasilamali so hayi liyiphathe khonapha indawo zemigwaqo kunzima bakithi hayi ezimbabwe hayi impilo yakuqala ngumgwaqo vele ukuze ibhizinisi zihambe kodwa uma kucatshangwa le icatshangwayo abantu bengacatshangwa ngoba ngiyazi ubaba lo ezokwethekelela ukhuluma ngokuthi yena ubona imoto evictoria falls ukuthekela khona abantu abaningi izivakathi ezivela kumaye amazwe aba lapho kungathekelwa khona vela kula ndaba ku-right kusifo hayi siyabonga Studio 7 beloku elibaletha sibazi ukuthi bakhuluma bethini naveze sibona umuntu wafaya ingcono kulo muntu ophila ezimbabwe ngiyabonga
Studio 7 linjani basakazi bethu hayi siyazisa izindaba hayi sisilihaya siyalo kuthena iminyaka engu 20 years lisemsakazweni hayi siyabonga sithi hayi inkosi ngalinge ilingezele iminyaka yokuphila lisifundile izindaba zingathatha ihlangothi hayi siyabonga kakhulu kuzindaba zezimbabwe hayi kwabantu bensuza siyabizwa bayakhala bathi ye sebengenelwa ngabantu bempumalanga ye sebathatheli umhlaba sebatshontshela izifuyo hayi kusekuncane kuloko kubona abantu bakithi basimani embandibele lonke nje kusekuncane mali lokho elikontinua livotela amaphathi asempumalanga basazogcwala vele basazodiploya lasemalayinini ngoba i-grand plan liyalinti funa ukuthi badiploye yonke indawo emathebeni kungabi khona lapho kungela muntu esisholeni khona imathebeni edunga so ukuze sikugweme lokhu bantu bakithi asizameni ukusondela kwe-MRP kancane sibe labakhansile e-MRP sibe lama-MP e-MRP asikuthi siyabenyanya abantu bempumalanga kodwa hayi sinyanya nje izenzo zabo ngoba bona bafuna ukuzenzani yiba abantu laphana Zimbabwe lo munye umhlobo asobantu so that is futhi ukubakhipha lokuthi hayi that is singabantu siyaphila voteli MRP uza kuthola ukuphumula lapha lezi
lawo ke bekungamazwi enolina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 Ukuze eMelika ngamafitshane, amapholisa ogajalwe FBI izolo angene endlini kaMongameli Joe Biden edolobheni leDelaware bedinga amaphepha alemfihlo. Lokhu kulandela ukutholakala kwamaphepha la ehofisini kaBiden ngesikhathi engumsekeli kaMnumzana Barack Obama. Kodwa izolo amapholisa awe FBI awatholanga lutho emzini kaBiden. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkokheli yebandla le-CCC ihlangana lomphathintambo wezemithetho, uMnumzana Ziyambi Ziyambi, kudingwa udaba. Loku guqulwa kwemithetho yezokhetho.
amabandla ezombusazwe athi asezilungiselele ukuya kukhetho lona olulakho kwenziwa ngenyanga kaNtulikazi. Izakhamizi zakoBulawayo zithi ziyajabula ngokusungulwa kwemsakazo kamabonakude ozimeleyo othiwa yiKiyona TV. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.